sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 9 kumabasa 2023 ngokuphethule. Endabeni zethu namhlanje.
Abasibo bantu be citizens coalition coaching. Ama resident association akhona, abantu abenza ama survey isikhitha mfundo, abantu abenza okwe traditional healing bakhona.
Uzuqalile umsebenzi wabahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla le citizens coalition for change kukhetho oluzayo.
Yena ozathina ngelizwi lokugcina ukuthi lowo ngoqondane nabantu ngubani. Futhi ukuthi ikomiti yakhona eyenza ama-validation yiyo efanele ibe yikomiti eqondileyo.
Abalandela okwenzakala kubandla le-CCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukukhethwa kwabantu kungenziwanga ngemfanelo. Kwezamasiko sicupha ngozimo. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi sebeqalile umsebenzi abahlolisisa amagama alabo abakhethwe nguZulu ukuba bemele ibandla leli kukhetho oluzayo. Abaphathintambo bebandla leli bathi kulabamela izakhamizi, inhlanganiso ezizimeleyo, izicamfundo, osiyazi, labanye abahlolisisa amagama abakhethwe kuhlelo lwe-consensus candidate selection ngeviki ephelileyo. Umnumzana Sweden Stuart Rosa obona ngokwethulwa kwemibiko kobulawayo uthi bakhangele ukuba bazaqhuba kahle umsebenzi abaphethe uhlelo lwabo olubizwa ngokuthi i-validation.
Yakhesi sokuqalisa ke ethiwa yi-validation process. I-validation process leyo ihlanganisa esingathi ama-stakeholders, izakhamizi esingathi i-cross-section yama-stakeholders, abantu abaqakathekileyo kumphakathi ababeza khuluma bona imbono yabo mayelana nabantu abaqanjiweyo. Kuyokuba le-security ethiwa yi-vetting. Ubona ukuthi labo abantu abaqanjiweyo ngabantu abangasoze yini bebhazile besiya kuZANU-PF, ngabantu abathembakalayo yini kumbeni vele ngamaqini. So khonokho yenye into eza kwenziwa. Kuphinde kube ngokuqanjwa kwamabizo esingathi announcement.
Ye, kolapho uyakhuluma ukuthi kuza kuba le-validation yenaleyo, abantu laba ababekwenza ngobani njalo bakhethwe njani?
Abantu laba abasibo bantu be-Citizens Coalition for Change. Ananzelela ama-resident association akhona, abantu abenza ama-survey akhona, isikhitha mfundo, abantu abenza okwe traditional healing bakhona, abantu becaweni labo bakhona. Ngasho ukuthi bakhona abantu abaningi phakathi kwekomiti nale eyenza i-validation. Okunye vele lamile kathesi ngingaqamba amanga ukuthi ngiyazi lokho engikukhulumayo futhi abantu abayenza okwe-security iningi labo asibo ma-members e-Citizens Coalition for Change. Ku-nomination process kwenzakala ukuthi omunye umuntu abe azenze nje umuntu ongaphelelanga afake ibizo lomuntu onjengotinotimba owazakala ukuthi umuntu weZANU-PF. Into enjalo kumele ibanje ku-validation uyabona. So abantu laba isibo bantu be-Citizens Coalition ngathi abantu abazimeleyo.
Siyakuzwa kakhulu, akusuze kube le nkinga khonapho ukuthi bona babazela ngaphi abantu laba, babe khangela ama-CV kumbe bakwenza
kuvele abantu abaningi esibabone bebamba lo msebenzi lathi siyamali ukuthi abantu laba bavela ngaphi, ngoba ngathi esigabeni sami kutholakale kulo mnye umama, mina angikwazi ukuthi umama lo ungene njani kuhlelo lo. So ukuthi ngibe kwazi ukuthi abantu laba bakhethe njani, hhayi ngabe ngiqamba amanga. Kodwa sikukhanela ukuthi i-process le izahamba kuhle. Bona kwezinye indawo kusuke kwaba lokuthi abantu sebethatha ukuthi sokulokhetho. Ubona abantu befuthelana phakathi angazani sokuchasa okulokhetho angani bibala amavoti. Hayi, ayisikho. I-nomination eyodwa iyenelisa ukuthi ibizo lingene phakathi kwani kwengwane. So lokho okunye sesibuza ngabantu njalo bezama ukuthi bephazamise inhlelo zethu. Abanye lakho yikuthi babe nezikhundla ababevele belazo, ngathi i-resident association. Awungazaki ukuthi i-resident association awuyifuni ngoba i-resident association imela izakhamizi. Njalo umuntu oyaba yinkokheli uyabemeleni iyabemela ama-residents. So akhona amaqembu aqakathekileyo esikwazi thina ukuthi ngeke sathi asiwafuni, kodwa ukuthi kwenziwe ngubani. Hayi, mina okwakhesa angazake ngitho ngoba into yangikhona vele phezu kwamandani. Njalo abantu bangikhona impazi lami ngilokwesaba nami ngiyi-candidate ukuthi abantu laba pho bazangikhetha yini. Walami bengithanda ukuthi ekulisi kube ngabantu embaziyo ukuthi lami bengiyakhalaza ngithi ngicela lingikhethe, but hayi.
UMnumzana Sweden Theorosa yisikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Sixoxe laye eku-Ward 1. Sixoxe njalo lo Mnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe lezenotho ezimeleyo.
Inkinga yokuthi wona vele ama-primary elections adinga nje inkulumo nomxabano. Indlela le abayisebenzisile nabona ngathi iyasebenza kuhle nxa abantu bevele behlala bonke bewelelana ngoba kuphuma nje umuntu ofundwa ngabantu. Kodwa njengoba usitsho nje besicabanga i-validation yakhona ngaso asethu kulama-candidates ambalwa, yena ozagcina ngelizwi lokugcina ukuthi lo ngunoqondane nabantu ngobani. Futhi ukuthi i-committee yakhona eyenza ama-validation iye fanele ibe yi-committee eqondileyo engelayami kwabanye abantu, ukwenzela ukuthi umuntu ophumayo aphume engumuntu oza uzwisisa yilaba abamkhethileyo. Kodwa ngibona ngathi kuyasebenza.
Ye, kodwa nxa sikhangele sibili kulabantu abanjalo abahlezi phansi, sibona amagama lawa ababazi abantu bangikhona, abanye bababazi. Kodwa wena ngubona kwakho nxa umuntu engabona omunye athi lo nanyamazi, mbona zani kakumelanga angene ukuthi kambe engaphumelela ukuthi amvimbe umuntu wangkhona?
Kasi nxa yabona ukuthiinto ezinjeni nxa indlela yakhona ngizawuthanga kuba kusetshenziswa ama-street point person, lapho inkinga yaqalela ngaleqala khonapho. Ngoba nxa umuntu wakhona owayefanele aqale adinga amabizo engumuntu ovele eyame kwenye inhlangothi kuzakuba yinkinga. Umsebenzi wekomiti yakhona yonale edinga kumbe erikhomenda elizwi iqakathekile. Akusizi kwenzakale ukuthi phela kuphuma abantu abathathu nje ababili abangaziwa ngabantu. Isizathu se-nomination phela esikhithileze. Kodwa kungenzakala nxa umuntu vele engathi uyamazi evele le nkinga zakhe abantu bemfuna kungaba le nkinga. Mbona ngathi i-committee yakhona nxa inabantu vele abaqondileyo abathembekileyo, yena lo awazamurecommenda nguye awufanele athengise ibandla iwakhe nge-constituent.
Ye, kulapho-ke nxa sikhuluma sisiya phambili siyabona ukuthi vele kunenge okuyenzakala njalo abantu bathi kungcono ukuthi ngakho kusetshenziswe lokho kuthiwa ngama-primary elections. Okungcono ama-primary elections nalokho kuyini?
Hayi, iproblem ama-primary elections anti vele mina njengoba ngisazithi nxa ngivele ngibhaa ngaqala ukubhala ngakho kudala abo 2013. Ama-primary elections ayekhethwa ngabantu abakuma-structures, kuthi ukuthi i-organizing secretary eku-district loku-province uyakwanisa ukuthi adinge ayenze abumbe ama-structures akhe yena alabantu abamsapotayo kumbe alabantu abasapota candidates yakhe ayifuna yena. Yikho siyokugcina siyagcina sekudingwa umuntu ongafunwa ngabantu.
UMnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, sixoxe laye eseHarare. Abantu eZimbabwe njengenhlala yenza bananza ikhefu lePasika. Abanye badla ezivela emlonyeni, kube labanye abesula lona ithonsi letiye kukhefu leli. Kudala babesidla bekholisa abantu abaningi umnotho ongakabi lokhu oyikhokhona kulezi nsuku. Loba kunjalo kulabanye abalokhu bezibuza ukuba iPasika yona yasungulwa ngubani? Kuze sizokunengi ngalokho sicokele umfundisi Thandeko Zintimkandla.
Yiso isiqongo sokholo lwabo ukuthi aluba uJesu yabuya ngawafa esiphambaneni njengokugcwaliseka kwemibhalo, ngabe isikristu siyafana nje lezinye iy'nkolo zonke. Isikristu yiso sanika abantu ithemba lokuthi banqabe ngapha kodwa banakho ukuthi bavuke ngoba uJesu wavuka ngemva kwensuku ezintathu. Kanti njalo iPasika kukholelwa ukuthi abantu umlimi wayebeginyiwe ligazi lezimvu lezinkomo lembuzi ababezihlaba kungacambululi umhlaba lezono zawo. Yikho-ke okuthiwa iPasika. Manje njengoba kwakuziwa ngelesintu esingelamvubelo unathwa lamawayini ukube indlela yokudumisa lokubonga leso sehlakalo sokufa kwaJesu esiphambaneni lokuvuka kwakhe. Ngamafitshane ngathi yiyo iPasika leyo.
Lwavela ngaphi usuku lolu nxa ungasibekela khonapho uthi baluphawula ngenxa yalokhu lalokhu?
Lwaphawula ngabafundi phela sokwenzakele khonoko wakwenza okwenzakalayo. Yikho ngabona iTestamente elitsha incwadi ezine zokuqala uMateyu, uMarko, uLuka noJohane yiba babe ngofakazi balezo zinto, yiba abawubhala phansi bekhona lokho.
Ye, phose lokugcina khonapho mkandla.
Ye, iPasika-ke liqakatheke kakhulu ngibala kwezokholo ngobana yilo njengoba ngithilo elehlukanisa isiKristu nezinye iy'nkolo eziningi ezijiyeneyo.
Lo ngumfundisi Thandeko Zintimkandla sixoxelayo eseGwanda esabelweni seMatabeleland South. Singangeni kusigaba esilandelayo siyesikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abakukomiti yedale leCongress eHouse Select Committee ebona ngokwenzakala kwele China bathi kuyethusa ukuzilolonga okwenziwa ngele China duzane lele Taiwan. Abezindaba abereuters babika ukuba ele China lihlose ukuhluthuna umbuso wakwele Taiwan, ngakho-ke ele Melika sokumele lilolonge kahle ibutho lakulelo lizwe. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uThabo Bester owabulala owesifazana njalo wadlengula ababili wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke usetholakele ephila eMalawi kulandela imibiko ethi wafela entilongweni ngomnyaka ophelileyo. Amapolisa athi athethe umnyaka wonke edinga uBester. Wafela entilongweni ngesinye isibotshwa athi uBester. Sokuyisikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana David Mhambenyana Ngwenya inyanga elodumo. Baba Ngwenya, sitawamukela kuhlelo kwabo.
Hayi, ngiyabonga lanto.
Ye, akusitshele Baba Ngwenya, namhlanje sikhuluma ngodaba lozimo. Uzimo kuyini?
Uzimo yimfu eyabe idalwe ukuthi ubulele umuntu. Abantu bakamufi babesebemvusa ukuthi ngazilwele aliphuphuthe lize libhadale izinkomo lina elimbuleleyo. Ngikho kutho ukuthi luzimu lolo, abanye balubiza bethi ingwendela uzimu.
Kuzima lapha kuqala njani
baba?
Luqala njani uzimu?
Angithi luqala ngabo bona bo abafelweyo. Abafelwe yibo abazakwenza imithanithane yabo ukuze lwalo umuntu ofileyo avuke alikhathaze.
Into zemithi asokuloya khonoko, kuthiwani khonoko?
Hayi, asiko kuloya.
Nxa imuli
kwakuvele kukhona.
Ye, qhubeka
ngoko. Kwakuvele kukhona khonoko. Angithi iBhayibheli lelo litho okutshaye ngapha kwesihlathi yawe akutshaye futhi angakutshaya ngapha umnika akutshaye ngapha. Yikho konke khona lokho okwengwendela okwezimo yinto esadalwa layo ukuthi ngakube khona phakathi kwethu khona lokho.
Kuvame kanganani esiNdebeleni lokho?
Bengisithi mina izinto zonke lezi zadalwa uNkulunkulu labantu ukujezisana kuvele kukhona. Anjalo akusoke kudilizwe muntu, akusoke kuphele. Into ehlezi silayo, yikho abantu babhadalisana nezinkomo ukuze kuvalwe ingozi yona leyo. Bangabhadalisa kwehluleke nxa bebhadele, sebeyivusa. Iyabuyela emuva ngoba sebekhuphile abakukhuphileyo. Wena lokhu uqhubeka nemithi yakho ukuthi uyababulala. Nxa isibuyela emuva ayisavaleki, yikho kuthiwa impinda muva ingozi.
Mhm. Kodwa kuyavimbeka yini? Abadala bakulungisa njani khonokho? Dina njengezinyanga liyakulungisa?
Bakuvala ngokubhadala, ngokuhlawula umonakalo.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Mgwenya. Phosela ukugcina baba, ngela ukugcina.
Ye, yikho mbona ilokhuza balaleli, ingwendela ikhona, uzimo lukhona. Yinto esikhuza ngayo abantwana ukuthi bangahambi betshaya abantu. Lanxa uwumsebenzi bani, lanxa ulipholisa, lanxa ulisoja, ungatshaya abantu ngoba uza kutshaya umuntu lokhona ngathi kube zipayipa. Kuhle sokuseyavuma ezaqeda izihlobo zakho. Yikho umuntu kabulawa.
Hayiye
athi manengi wona lawa.
Hayi, manengi kakhulu sibili baba Mgwenya. Sibonge kakhulu ungadini lokusasa zilukwandaba lamhlanje ke besixoxa lo baba uDavid Mukhavenyana Ngwenya, inyanga enkulu ehlala koBulawayo.
Okwamanje sike sizwe zokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungame lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa. Ngiyathemba libe lePasika elihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namuhla ngifuna sikhangele kuJohane chapter ka 19 iverse ingeka 30 nizabala. Wathi uJesu eselamukele wathi kuphelile, wakhothamisa ikhanda lakhe wafa. Ngakho ke lapha sizwa ibala ngumba amazwi akhulunywa uJesu okokugcina. Amazwi uJesu akhuluma okokugcina wathi yena kuphelile. Leli bale lithi kuphelile, siyakwazi ukuthi ngesiGriki lithi ukuthi lona tetelestai, okuthi ukuthi lingumutsho owawungathi ukuthi kuphelile khonokhu khathesi kumbe sengiqedile okwakathesi. Kodwa libale limelele ukuthi kuphelile okwenzakala kudala, kuphelile okwenzakala kathesi, njalo kuzophela okunye okuzokuya kusenzakala phambili. Kutsho ukuthi uJesu lapha nanxa wayesithi kuphelile, njalo leli bala lingabe limele ukuthi wayesithi sengiqedile, wayesithi sengibhadale kwaphela, senhle ngaqeda yonke into. Kwakusitshoni lokho? Siyakwazi ukuthi kudala isivumelwano uNkulunkulu ayelaso, singabala kumaHebheru ichapter ka 19 esitshengisa sona isivumelwano esidala lesivumelwano esitsha. Kuyatshengisa ukuthi kudala uNkulunkulu esese lesivumelwano esidala lama-Israyeli, nxa umuntu wayewonile kwakulethwa-ke inkomo zibe ngumhlatshelo, kulethwa imbuzi zibe ngumhlatshelo, kulethwa izimvu zibe ngumhlatshelo, igazi lazo kube yilo-ke lithathayo lihanjiswe endaweni engcwele. Lapho-ke umpristi omkhulu wayengena lalo ecela ukuthi abantu bathethelelwe izono zabo. Kodwa siyakwazi ukuba ngesivumelwano esitsha kumbe itestamente elitsha, uJesu wangena ebukhoneni bukaNkulunkulu kanye wangena ngegazi lakhe, engangeni ngegazi lezimvu kumbe igazi lezinkomo kumbe igazi lenyamazana, kodwa wangena ngegazi lakhe ezolinikela phambi kukaNkulunkulu ukwenzela ukuthi izono zomuntu wonke zihle zithethelelwe, izono zakudala kusukela u-Adam lo-Eve. bewonela uNkulunkulu bemhlamukela usibazi izono balabo izono zalabo ababembethelela ngaleso sikhathi uJesu lezono zethu sesingathi kwakuyizono zendulo izono zakathesi izono lezaphambilini uJesu kwathi sokuphelile wayesebhadale kwaqeda uIsaya yakhuluma ukuba yena uNkulunkulu uJesu ngakho waba ngumhlatshelo wethu nguye owaba ngumhlatshelo uNkulunkulu owamkelayo owaqeda zonke izono zethu konke ukuthethelelwa kwethu esikudingayo uJesu wakuqeda isijeziso ekwakumele sibe phezu kwethu uJesu wasithatha saba phezu kwakhe yikho wakhuluma wathi kuphelile
kuyiphethe mfundisi
sesigqiba intshumayelo yethu yakuleviki ngifuna ukukhumbula ukuba uJesu wathi kuphelile sengubhadalela izono zakho zonke ngaqeda phambi kaNkulunkulu konke ukujeziswa okwakumele kuze phambi kwakho okwakumele kuze phezu kwakho isijeziso sakho ukubhubha okwakumele ube lakho uJesu uthi sokuphelile ngenxa yokuthi yena wama phambi kaNkulunkulu ngegazi lakhe wasibhadalela ukuthi thina sithole ukuxolelwa ngegazi lakhe uJesu sathola ukuxolelwa sathola insindiso ngakho iyamukele leyo nsindiso asithandazeni baba egama likaJesu siza kuwe silanda ukuxolelwa siza ngenhliziyo ezibongayo ukuba wabhadala kwaphela thatha impilo zethu sizinikela kuwe egama likaJesu amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Nansi impumelelo yemidlalo yekhasi ilaga Premier Soccer League edlalwe namhla la izolo. Black Rhinos 0 Cape United 2, FC Platinum 2 Bulawayo Chiefs 1, Green Fuel 1 Manika Diamonds 2, Chicken Inn 0 Highlanders 0, Ngezi Platinum 3 Herentals 3. Kokunye njalo okuhambelana lezemidlalo. Umdlali olodumo uChipo Tsotso uthi abasukhulayo kumele bakunanzelele ukuba umdlalo wenguqula kho uguqula impilo yabo. Kubika uJoseph Njanji.
Utsotso uthi abadlali abasakhulayo kumele bengakhalali nxa kungabahambeli kahle ngoba kulanto ebuya lula empilweni.
I think ibhola liyisibili ungaqinisela. Hayi, uyadlula lokho kuyikho khona. You have to fight, work hard. Into zakhona zibuyi lula. Azibuyi lula yonke into futhi focus. Ungafokasa kakhulu.
Utsotso odlalela amaqembu abalisele Zimbabwe Saints, LGMD, Highlanders, Mashonga United, Wange kanye leMona Africa uthole izicoco eziningi idlala njalo uthi wenelisele ukuzakhela indlu ngenxa yebhola.
Ngathola i-offer from Mona Africa ngadlala ku-Africa ama-Cup World Europe Champions ngidlala ku-Mona Africa nami. Ngasithole ama-signing ones ngakwazi ukuthi ngithenge la muntu lami njengoba ngikhona bake ngibona ngikhona ngakwazi ukuthi lami ngithenge something yami lami.
Ilizwe leZimbabwe kulezi nsuku lamiswa ukudlala lamanye amazwe ngenxa yokuba lisetheswa umlando ukuba kulokungenela okwengatsha zikahulumente ekuqhutshweni komdlalo. Utsotso uthi yena ngomunye wabadlali abavikela ukuba ilizwe lingajeviswa yinhlanganiso ye-Federation of International Football Association, i-FIFA, ngomnyaka ka-1995 lapho abayadlala khona kwelezi Zaire okulilizwe elalihlaselwe umkhuhlane we-Ebola.
Into eyenzakalayo kwakula ma-Warriors already ayesephikwe for i-national team. So thina sasifaka ku-standby. Abane e-Zaire kwakule Ebola. So thina sabona ukuthi no man akwenzi ukuthi ungadlalwa i-game. Ngoba iqakathekile izayenza ukuthi ilizwe li-sustain. So thina sabezivolontini ukuthi sinjani siyemele ilizwe. Sahamba sahamba sibili sibaningi ngosomathuku gift lunga ozokuyawugatha. Sahamba sazama ukuthi siyenjani sikufike i-feature for that game ukuthi iZimbabwe ingajani ingabani.
uthozo ubedume ngokuba umgadli olithayela emambuleni aphinde njalo abe imvimbi evala amanzi usemqeqetshi womdlalo wenguqu kulezi nsuku usebenza leqembu leRakananga elidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 oke wasebenza lamaqembu abalisayele bantu Rovers kanye lelezimu lephansi ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji
okumanje sike sizwe ezomculo
Salbonani, salbonani ba laleli se Studio 7 okhulumayo ngo Revive Dube ohamba neqembu le The Creatures of God elinamadoda awu 4 uNkosilathi Mbambo Onwen Ndlovu noMbukani Mleya iqembu le The Creatures of God lisungulwe ngonyaka ka 2014 la recorda professionally ngonyaka ka 2015 i-album yalo yokuqala eyayisithi yona Baba Abraham esaphinda sarekoda i-album yesibili eyayisithi yona Anginakwesaba eyawine i-award ye Best Gospel ngo-2018 sasesilandela ngo-2019 sakhipha i-album yesithathu eyayisithi yona Kwezwakala Izwi yona eyathola ama-awards amabili yaba i-album enhle kakhulu namanje abantu basayithakazelela njengoba sikhuluma nje sibili silungiselela i-album yethu yesi-4 esebhodweni njengamanje ezophuma nje kuwo lalo mnyaka sikakabisho ukuthi kizophuma nini Kela kakhulu isupport kubantu bakithi umhlaba wonke jikelele ngoba sivele sigcwele umhlaba wonke. Inamba esitholakala kiyo ithi yona 073-894-7727. Yikho lapho esitholakala khona siyiqembu. Ungasithinta ma ungabe ufuna sizosebenzela emsebenzini wakho ngabe umcimbi kungaba yini. Siyigospel ekwazi ukuyakaza. Asiyile yagospel eborayi. Siyajabulisa kakhulu abantu ma abantu besifisa ukubona umsebenzi wethu bengangena kuma-Facebook noma ngithi Instagram bathi nje The Creatures of God ama-videos ethu akhona khona lapho nakubo-TikTok nakuyonke indawo la esibonakala khona sijabulisa abantu ngezindawo lezo sengivala msakazi wami bengicela amavoti njalo ebantwini sinominethiwe umsakazo okhona ongama-awards athi wona amaqhawane entaba awards inominethiwe lapho kwi-best African artist so sicela amavoti kakhulu ebantwini ukuthi beze bevote ngicela ukuthi bangithinte kuleyo namba engiyibizileyo asele ethi 073-894-7727 ukuze sibachazele ukuthi sivotwa kanjani ngiyabonga
Revive Dube lama preachers bachas vele kunyongomangalisayo singagqiba uhlelo lwamhlanje ukuthi sikhangele ezinye besilazo usuqalile umsebenzi wokuhlolisisa amagama alabo abakhethwe ngoZulu ukuba bemele ibandla leCitizens Coalition for Change kukhetho oluzayo abalandela ukwenzakala kubandla leCCC bathi amalunga ebandla leli alakho ukuxabana uma ukhethwa kwabantu kungezwanga ngemfanelo siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibhalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo oGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.